nxa sikhuluma ngeflegi ikhuluma ngophawu lwesizwe, into ehlonitshwayo, ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezu kwayo kusho ukuthi udala ekhala engahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho Gobalanda ukuthi khanya abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo, ikho bekwenzeke khonokho?
Ukuqase kuhle uGobalanda ekube kubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo sesezinto enjalo, uvele umuntu akona isikliwe, uvele yabe isigazi. Ukwenza njani khonokho ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi? Ukuphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni le-South Africa, I think manje sengijikela 20 years. Ngilokuhamba lami e-embassy esigodlweni, isigodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora, abantu abasezweni behambe behambise izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukhulanga ngakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igethi, azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani khonoko?
Ye, uthwani kolite khonoko.
Pho-ke ukukhipha iflag Gobalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake iflag leyo emthwakazi, yiko yini okuzashisa abantu? Yimbo, yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Ngoba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi na aboniswe ngakho. Engikutsho mina ukuthi ona pho ukukhipha iflag ufake le eyabo kusolvani lapho? Nami ngifuna umphendule kulapho kuqala.
Chuma, ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi unomuntu omdala nabantwana. Abantwana ungababulalisa ngendlala, ekugcineni bagcina sebeganga, sebentshontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula. Orati i-solution yini ukuze libone lina likuhulumende ukuthi kulabantu abakhalayo la?
Nxa umntana wakho wena endlini ukulalisa ngendlala kumbe ngxa wena ngubaba ongelakhaya kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa so mele umntwana abuye azokuthaya ngenye isibhakela yini kumbe akukhiphele ndlela akufake phandle ngenxathuzo zenjalo na?
Kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhaya, umntwana sezegcina ebona ukuthi into engasoluva ngcono
lugoboaa. Nxa wena ungubaba onjalo, umntwana somele abe sithi aona hhayi uyenze kuhle sibi wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqhazele uzandle umntwana sithi hhayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngobabakolovele kalakhanda umuntu osiledakile.
Chuma, alright babu Chuma, lina belisithi kwenziwe njani? Ngoba phela kudala akusi-MRP kuphela, maningi ama-organization ahamba laphayana kulokhu kwenziwa njalo. Imali laphana ipetroli yadura manje, ukudriver from Cape Town usiya ePitori usiya umuntu engakuphenduli azivalele. So litho ukuthi kade kufanele kwenze
njani?
Kule ndlela into ezinto ezilungiswa ngazo, ngoba lowu ambassador nxa ekhona be-South Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe angithi. Nxa kuthi khona yena kafuni ukukhulumisana lani, kafuni ukubonana lani likhona ngapho, kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador, ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident, yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapha e-South Africa. Ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala, lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government, lapho ayikho khona amele aripote khona kule Ministry of Foreign Affairs ikhona khonapha eZimbabwe. Akhona ama-channels ukuthi even ungabuyanga wena usuke e-Cape Town khona njengoba sitho ukuthi kuyabe ukukhatshana ipetroli iyadura, uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathesi abo-intanethi lani utshaya ama-email akho usezinto ezinjalo, ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumente lo president asimbone uyazivalela uyazikhiyela, kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo, hatshi ukukhipha ifulegi uyigqobe phansi wenze into enjalo.
Mathe,
uma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo, kodwa akukho lula. Ubona kukuhle konkeana sasihlangene ngemva ka-LDC labase-South Africa bekhona kugcwele, kodwa kwaba kubi sebemangala bebona iambassy ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotsha bethi abamfuni so konkeyana kuhle yini yini konkeyana
ye qiba khona bojoko
right uambassador wabuya kini kule mfa kaElvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesisaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani so andabona izinto kumele sizibalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngaba sesicawona ngxelizweni efana layo lena lena elenze laphana ebuse charge